sendaba ku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare esithi nguye owanqoba kukhetho.
Engikubonayo ukuthi sokuyinto okwalokuzungumathi sosiba political nxa into ibithi nxa sikhangele thina lapho esikubona kuma-social media ithina ibithi wathi sekukhulumile kube sesiya lapho okuchisa khona kakhulu.
Ngolomunye undoda owake waba kubutho obemele afakaze kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ocatshangelwa ukuthi uthunjiwe.
Futhi hayi i-devolution asiyibambeni okuqakathekile khona kwale kutshile ukuthi asidimandeni ukuthi thina sifuna imenjalo. Njalo let us go back to our political organizations. Siyekuxoxisana ukuthi sifuna ibe njani. Asihambeni kuma-civic organization, asihambeni njengama-residents. Basithole sile position paper.
Umnumzana Malaki Nkomo.
I-Studio 7 ibinomhlangano wokuhlaziya umbuso wezabelo i-devolution eGwanda. So umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ukubulawa kwabantu libutho ngemva kokhetho namhla lapho alandule khona ukuthi wajojozela abasekeli bebandla lakhe ukuthi bebangele udlakela. Umnumzana Chamisa ulilandule leli cala esithi izandla zakhe zimsulwa. Wengeze wathi uhulumende we-ZANU-PF nguye odume ngodlakela ngalokho uthe labo abamgconayo yibo abaphehla lolu dlakela. Ukulandule ukuthi ukutshengisela okwalandela ilanga lokhetho kwaqoqwa libandla lakhe. Utshele ikhomishini lenjalo ukuthi nguye owanqoba kukhetho lokudinga umongameli nge-57%, kwathi umnumzana Emmerson Mnangagwa wathola i-42%. Ngokunjalo umnumzana Chamisa uthe akamnanzi uMnangagwa njengomongameli weZimbabwe ngoba waqilibezela kulolu khetho. Ukhonone njalo ngokungabizwa kukamongameli Mnangagwa ukuze kupha ubufakazi phambi kwale commission esithi kumele laya nqolongwe njengomuntu owancintisa kukhetho njalo osoke kwakhulunywa ngabanye asebefakazile. Umnumzana Chamisa ukulandule njalo ukuthi ugatsha lwabasakhulayo bebandla lakhe olwaziwa ngokuthi yi-Vanguard lugatsha lwezikliwi esithi laba ngontanga abathanda ukuthula njalo abalembeko. Uphinde wakhuluma njalo ngodaba lokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili esigabeni seMathebeleland leMidlands ngombhuqazo weGugurawund esithi lolu daba kumele lalo lulungisiswe. Ugqibe ngokukhuthaza ukususwa kwamabutho emaphandleni esithi kumele abuyele enkambeni zawo njalo engaze ahlukuluza abantu. Kusenjalo umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Chamisa umnumzana Tendai Biti ulandule ukuba ungomunye wabajojozela udlakela olwaqhamuka mhla ka-1 Ncwabakazi eHarare kwadutshulwa kwabulawa abantu phambi kwale ikhomishini. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kube lokuxokozela kufuqwa abantu esangweni lehotela yeCrystal Lodge lapho obekusethulwa khona ubufakazi kukhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Halema Muhlathe ehoteleni. Iningi labo kungabameli bezigaba edala lephalamende njalo bengabebandla le-MDC elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa kuthiwa ngoba kungasela ndawo yokuhlala phakathi. Le ntatheli izindaba lazo zalelwe ukungena kuthiwa ngoba ziphuzile ukuza kuleyo ndawo lanxa bezifike kusesekhatshana ukuba uqale umsebenzi wokuthola ubufakazi. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Tendai Biti nguye uqale ukwethula bufakazi okwamahola ambalwa. Uqale ngokusola amanye amalunga alikomishini uNkosazana Charity Charamba esithi ulobudlelwano lebandla lezano PF lo mlungu odabuka kwele Bhilitane umnumzana Rodney Dixon. Ubithi uthi uDixon uziveza ekulenjini beinternet njengomuntu osebenza labohulumende bebutho. Ubithi ulonde imbali yelizwe esithi izehlakalo ezivalisa umbhuqazwe wogugurahundi zitshengisela ukuba uhulumende ulobudlwangudlwangu locuku. Uthi ibandla lakhe lalicabangela ukuthi linqobile kulandela bufakazi ababelabo ngalokho babengeke babiza ukutshengisela okwenzakalayo.
It is us, the ordinary men and women of Zimbabwe, who have been the victims of violence. In 1999, we formed a movement. That movement was founded on constitutionalism. That movement was founded on peace. What we were trying to remove was violence. So the MDC could never have been anything else. Because the mischief that led to the formation of the MDC was this wrong, terrible picture of violence, of capture, of a predatory state.
Ubithi ephakathi wokwethula ubufakazi bakhe umsakazo we-ZBC obusakaza okwenzakalayo ucitshile. Umnumzana Biti utshele ikomishini le ukuba udaniswe ikwenza kwe-ZBC lokho. Omunye wabaphatheke kwezokucubungula esebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uchothoze ukwenza kwabe-ZBC.
Engikubonayo ukuthi okwinto okwalokuzungumaniso siba politikali. Nxa utenda ibithi, nxa sikhangele thina lapho esikubona kuma-social media, utenda ibithi wathi sekukhulumile kube sesiya lapho okutshisa khona kakhulu, okade kuveza okutshengisa ukuthi ilizwe ligcwele ini ubudlwangudlwangu udlakela olwenziwa yini iZANU PF labo lamabutho asebenzela iZANU PF. Kube sezakhuluma oku esingathi ngesikhiwa ku-sensitive. Mbonani isizathu, otherwise akula into esingayikhangelela ukuthi indaba iZBC ithe ikhetha ukuthi kupho ukucitsha nje kusale kungasakhanyi signal abantu bengezwa ukuthi tenta ibidi ufuna ukuthini.
Obese kuvezwa ngubidi uGumbo uthi bese kuchaya ububi obenziwa ngabezanu PF kumalunga amabandla aphikisayo lozulu jikelele. Ngemva kwalobu bufakazi obunikezwe ngubidi uGumbo uthi kubeka ikhomishini le ebunzimeni.
Ukhomishini mina ngedwa nje ngokubona kwami bonani kutshengisa ukuthi ikhomishini le yona umnakwakho wathe iyeza wayengakhangelelanga, wayengazange ekhangele ama-disadvantages akhona angayenzakala ikhomishini. Ngoba antiyakuntina wayeku-appointe nje ukuthi itshengisa umhlaba ukuthi sile new dispensation we are moving forward, but mbonani ngakhethi sokuyi-elephant in his room ngenxa yokuthi sokuveza ini imfihlo zonke ezelizwe sezivezwa zitshengiswa ngaphi kumabonakude, zitshengiswa konke langaphi nakuma-social media ukuthi umhlaba wonke ube kwazi.
Bekusobala ukuba abasakhulayo bezanu PF yibo kade besebenzelana namapholisa ukutsho ukuba ngubani ovunyelwa ukungena phakathi lapho kade kunikezwa khona ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla le-MDC selisole kakhulu elithi ukuthunjwa kuka-retired Lieutenant Colonel Elliot Peake ngesonto ngabantu abacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezaziwayo. Umnumzana Peake ubikwa wethula ugwalo oluveza ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilomlando ekudutshulweni kwabantu abayisithupha labanye abalimalayo mhlaziku 1 kuNcwabakazi ngemva kokhetho lonyaka. Isikhulumeli samapholisa uNkosikazi Charity Charamba uthi amapholisa azisiwe ngalolu daba njalo asadingisisa ngalo. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu abika esethule lolu daba emthethwandaba ukuthi abambe ngamandla amapholisa ukuthi amdinge. Lanxa ibandla le-MDC belisithi bekufanele afakaze lamuhla kukhomishini, ikhomishini le ikulandule lokho. Kusenjalo, ibandla le-MDC lithi lizatshengisela ngolwesine kuyona le iviki eHarare lisola ukubhidlika komnotho welizwe kanye lenhlelo zikahulumende ezifana lemithelo ethile ezibangela ukuthi impilo yabantu ibe lukhuni ngamandla. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Jacob Mafume ubikwa isithi ibandla lakhe selazise amapholisa ngaleli nyathelo. Ngemva kokutshengisela eHarare, amalunga e-MDC akhangelelwe ukuya kwezinye izigaba zelizwe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Sixoxele umnumzana Nkululeko Sibanda Isikhulumeli sikamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Kubonakala ukuzaphumela kakhulu kwandile ukuthi uPresident Nelson Chamisa angathi kwenza lutho iningi labasekeli bakhe lando ukuphuma limlandele ngendlela ephakemeyo kakhulu. Ngakho-ke kubone ngani kuzaba into enhle kakhulu, njalo kuzaba umsebenzi. Hhayi ukuthi iy'nhlelo zangikhona zizahanjiswa kanjani, ngibone ngani kuzaba kuyinto ezabe iphuma kusiya nangokuya kwesikhathi. Asibo into esingahlala siyifake emphakathini. UPresident lebandla baza kukhipha ngesikhathi esifanele. Kodwa uzulu wonke weZimbabwe kumele azimiselele ukuthi angene kuhlelo lolu ukwenzela ukuthi silungise okudubayo ilizwe leZimbabwe kwezomkhonomi, kwezokubusa kwelizwe, kwezamalungelo abantu. Silungise leyo dube lethibana lokuthi abantu baphongubulawa nje ngendlela mahlayana bengelalutho oluviyakwalo.
Kulesikhathi lapha umnumzana Chamisa athe ukutshengisela lokhuyana okwedlulayo kwakungasomqondo omuhle, ubone ngani lokhu akusoze kwenze abanye bengabuyi?
Angiboni ngoba abantu be-MDC abaqondeleyo kahle bayakuzwisisa njalo bakunanzelela ngelimqoka ukuthi uPresident bekhuluma ngani kuleso sikhathi. Kawuzange babe lodubo lokwenza lokuzwisisa ukuthi uPresident Chamisa ukhuluma ngani, njalo bavumelana layo ukuthi hhayi okunye okungabe kwenzakala lapha yikuthi kwabakhona abantu ababuya bangenela emhlanganweni yobantu be-MDC bedinga ukuthi kube lokudlwangudlwa.
Kuyabe kuyikusola kuphela kumbe kuyabe kuyikunika la macebo?
Hhayi, la macebo uPresident Nelson Chamisa wanikela amaningi sithi kade siyena ule-CD 5-point plan etshengisa ukuthi uphetshele i-ZANU PF ukuthi lingenza izinto ngendlela enje. Sibone ngani umkhonomi ungasuka ube ngcono lempilo zikazulu weZimbabwe zingalungiseka kube lobuvelo. Ngakho sesivele sabanika amaqhinga kuqala, sesizama ukuthi lapha sithi hayi bo sanikela amaqhinga lingazi lingenza ukuthanda likhangele ukuthi lifaka izikazulu phambili.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, sixoxela esebhilithane. Kunjalo nje omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa kubandla le-MDC umkhokheli umnumzana Elias Mthuri uhlaselwe ngabebandla lakhe abangamalunga edale lephelamende lamuhla ngemva kokuyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa e-State House. Umthuri ongumkhokheli we-MDC kudale le-Senate uthi uhambe kuMnangagwa ngoba ubenxusiwe ndawonye lezinye iziphathamandla ze-Senate. Umthuri ubenguye yedwa ilunga le-MDC. Abamhlaseleyo emphakathini laba bagoqela umnumzana Mrisi Zizai lo mnumzana Charlton Wente, besithi ngokuya e-State House unanze uMnangagwa njengomongameli welizwe okuyikho okuphikiswa yi-MDC. Bathi kuyabamangalisa ukuthi umthuri ubesiyadingani kakhulu ngemva kokududulwa lokuhlukuluzwa kwamalunga e-MDC ephalamende ngeviki edluleyo ngemva kokwala ukusukumela umongameli Mnangagwa.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontuthu ziyathunqa kobulawayo. Mhlaka 30 Lwezi, asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Ngolandela umbiko oyethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esazisa ngokuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uyagula njalo kasenelisi ukuhamba, iningi likhulume okuningi ngalolu daba. Umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi emhlanganweni we-rally labasekeli bebandla lakhe le-ZANU PF lapho agcizelele ukuthi uhulumende uzaqhubeka ngokunakekela umnumzana Mugabe. Sixoxele ingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, esiqale ngokumbuza ukuthi kambe umnumzana Mugabe uphiwa inhlonipho efaneleyo na.
Abantu bayenza ama-mistakes angithi, but at the end of the day I think umuntu ukufika ahlonitshwe aphiwe indawo yakhe. So angiboni anything wrong ngalokho-ke ngoba ngikuzwe ngathelelishe even noma ekhaya abantu babe nomaba jambo isidakwa wayenza amaphutha amaningi wawona kodwa ekugcineni ubaba uzukuthi anike indawo yakhe efana naleyo. So I think it's a good thing if he's telling the truth. Umongameli unakava ukuthi bamgcinela kuhle kuyinto enhle, I think, in my opinion.
Lanxa nje sake sezwa yena umnumzana Mgabe sithi kabamphathanga kuhle, ubonikani lapho engabe wazilungiselela njengoba la isithi bamthathela umbuso ngokungekho emthethweni?
Well, Dr. Wenzakala, ma ukuthi ungabhekisisa kahle uzabona ukuthi waba ne-port election come together eyenzakala between the Mgabe family and the Mnangagwa government. Ngoba ungabheka ubona ubekhona kulokhu izeni ku-inauguration kaMnangagwa one thing, and then after that uGrace azafere kumama wakhe kwagidingisuka amathini eyayihaywe yi-government ukuthi ethatha uGrace e-China. So all this time I think kuna leyo nto ebisenzakala nje ukuthi belokhu beqoza ama-gaps bacholelana. Mina I think uMgabe ngesikhathi kusavusa imfindo laphana ubesadijele ukuthi kule hope yokuthi i-government ingadliwa yi-MTC njengoba yena wayesekhanya sesupported. So kuvela sobani ukuthi waba nesikhathi lapho abezitshela khona ukuthi possibly bangabakhipha uMnangagwa, but wasebona ekugcineni ukuthi hhayi la sesidliwe la. Wasekhalisa ukuthi azame ukuvalisha. But I'm using those two examples yokuya kukabona umntanabo ku-inauguration kaMnangagwa nadeye from athina. And I think ma wamlalela uGrace indlela akhuluma ngayo sepraise or laba uMnangagwa after bemlethe from athina, wawuvela sobani ukuthi hhayi sokuvala i-gap. And there have been divisions now kulokhu kuthiwa u-G40 yabo abasazwisana uGrace nabo-Jonathan. I think I know the reason we put on our crazy. We kind of follow value gap between the Mnangagwa.
Lo umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Live talk namhlanje sixoxa ngokwethulwe kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu namhla umkhokheli. Sikhangela lokukhulunywe ngumkhokheli we-MDC labanye asebethe ubufakazi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla kwele Mexico leMelika zithi zizathonisa abazakwenza ubudlwangudlwangu emngceleni wamazwe amabili kulandela ukuxokozela okube khona ngemva kokuba abanye abakade betshengisela ngokuthula beqhamuke bazama ukungena kwele Melika ngodlame. Iziphathamandla zakwele Uganda ziqhubeke zidinga izidumbu zabantu abagalulileyo ngemva kokuba umkhumbi obuthwele abantu abazijabulelayo abalikhulu lamachumi amabili ukalule kulezi dumbo ezingamachumi amathathu lanye ezitholakeleyo. I-Studio 7 ibilomhlangano wokuhlaziya umbuso wezabelo i-devolution eGwanda. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathela izindaba yethu u-Albert Ncube.
Uzulu ongene lomhlangano obuqoqwe yilomsakazo usebenzelana labe-Media Center uthi uhulumende sekumele aphanga ehlise amandla okuzibusa ephansi ezabelweni ukuze kube le ntuthuko kulomhlubulo osusalele kulezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ukukhangelelwa phansi kwabantu besindebeleni kwaqala ngomnyaka ka-1963 lapho kubunjwa ibandla le-ZANU-PF.
The main agenda that was there in the formation yeparty yagcinisathi ilizwe was amandebele afuna ukusihambela phambili akusebenzi. So from that time kwateko i-direction yelizwe yahle yalahleka.
Unkosikazi Juliet Nkuwani, umqondisi wenhlanganiso ye-Human Development Association of Zimbabwe, UDAZ, uthi ukuzibusa kwezabelo akusoze kwehlukanisa izizalwane zakuleli.
Abantu kuvesa isikhathi nxa beyikhangele i-devolution njengokutsho kukamaduma lomajale babona ngani into ezekwehlukanisa isizwe kodwa into ekhona kusekelo sombuso.
Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana othwel Mpande isagamuse enqameni yophondo phansi kwenduna uMathema.
Iyabi ngaqumanga uhulumende phakathi, but eyabi kwenzile ikuthi lathi sizibuse ngapha sodwa, njalo futhi ayisikuthi devolution ngeyamaNdebele lamaShona.
Osakhulayo unqoba izithazitha oyenyandeni ude ukuzibusa kwezabelo kuzadala ukuthi uZulu athole amathuba alinganayo.
Kuzaqunywa njani? Akwenziwe njengamaplaza amathiwa esebambile indawo yonke, kwasekuthiwa umuntu oyedwa one farm. Kumele kube one family one farm, kube one mine one family. Ayibona ukuthi imayini yonke ibanjwe ifamily eyi-one siye kwanjibe ngiyakudlovu ndlovu ndlovu ndlovu, yikho kuzasuka izinto ezinjengezevovo.
Umeya wedolobha leGwanda umnumzana Justin Majale ukhuthaze uZulu ukuthi atsho ngokwakhe indlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo.
Uthi hayi devolution asiyibambeni, okuqakathekile khona kwane kushile ukuthi asidemandeni ukuthi thina sifuna imenjani, njalo let us go back to our political organizations siyekuxoxisana ukuthi sifuna imenjani. Asihambeni kuma-civic organization, asihambeni njengama-residents, basithole sile position paper.
Umnumzana Malaki Nkomo oyebandla elibusayo leZANU-P F uthi ibandla lakhe lizimisele ngohlelo lokubusa kwezabelo.
Ibandla elikhona kathesi elibusayo yinto elikhangeleyo ukuthi amandla akayehle, abuye azoganywa ezindaweni lapho abantu abakhona. Kodwa i-challenge kodwa bolaba abaye bazasimela bazakufikisa na.
Olunye udaba oluphume kulo mhlangano ngolombhuqazo wegugrawundi, unkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi kuyadingakala ukuthi kuxoxisane ngombhuqazo lo.
Okwenza singachazi singahlaliseki singahlalisani, asixoliswanga besingixoliswa ikathi ukuthi sixoliswane sixolelane njengemuva forward.
Lo msakazo kanye labe Media Center ubhoda ngelizwe unikeza uZulu akuleli ithuba lokwethula isikhalazo zakhe, njalo ngolwesithathu uzabe uselupane andubana kwenziwe omunye njalo umhlangano kobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Izitolo zemithi ama-pharmacy siqhubekela phambili sithengisa imithi ngemali yakwelemelika, lanxa uhulumende esithi bengaqhubeka besenza lokhu iyabathathela ama-license okusebenza. Abama-pharmacy bathi sebelobele incwadi yezikhalazo zabo ngenxa yenyathelo likahulumende ngoba lilakho kubangela ukuthi imithi isilele elizweni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekubulawayo.
Inhlanganiso yezitolo ezithengisa imithi e-Pharmaceutical Association of Zimbabwe ibhalele ikomiti yephalamende ekhangele ngezempilakahle icela ukuvunyelwa ukumiswa phambi kwayo ukuze yethule izikhalazo zayo. Sixoxe lomnumzana Sikhumbuzo Mpofu, umongameli osanda kuthiya isikhundla sokukhokhela i-Pharmacy Association of Zimbabwe.
Igap eba khona thina, just fill the gap. That's our purpose. To fill the gap kuphela eba khona xa imithi ingatholakala nguhulumende. Siyafuna, siyafisa kakhulu ukuthi imithi itholakale kakhulu izakazi ogogo abantu abangenazimali la. Imithi itholakale ezibhedlela, xa isithe yaswelakala ezibhedlela. Thina yikho to fill in a small gap, but the majority of our population emethuli imithi abantu ezibhedlela. So sisebenza lohulumende vele ekuthini imithi itholakale. Yisifiso sethu yikho sifuna ukuthi ubhalele iloko sincwadi ukuthi hayi sivumeleni sibuye lapha sizame ukubonisana ukuthi singathatha njani ukuhlela udaba lolo lusikhathaza. Aso problem kahulumende kuphela, iproblem umuntu wonke.
Ekhuluma ngokuthi kungenzakalani nxa kungaswelakala imithi elizweni, uMpofu uthi kuyahlukuluza kakhulu ukuhamba imango emide, njalo eminye imithi eyabe ifunakala masinyane. Lokhu yikho okungenzakala nxa izitolo lezi zingavala.
Uyafika emezina uyadula khanti umuntu oseharare wayethatha isikhathi ngakanti efika emezina, ngathatha isikhathi ngakanti efika eFrancistown. ngesilaba abaseduze isaba 200 kilometers kungcono, but it's very expensive. Uthi ukuhamba ugade uselolemi but senze i-14 carries ukuhamba uphinde uphinde. So yithi sibona ngwane uzabahlukuluza kakhulu abagulayo ukuthi bacine bethole imithi yabo. Funa imithi yabo itholakale ngakhonaba nothi khatshana itholakale kwabezimbabwe and ngento engephansi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mbonisi Dube uthi ngabe uhulumende ukhanyela khonokho kulokuthi bethusele abantu kumbe bebabambe ngamandla ukuthengisa ngemali yakuleli.
Nokubona kwambeko ukuthi abantu laba ngabe ba-addressa i-problem kanokuthi bafosa abantu ukuthi batshintshe ukutshaja ngaye-forex batshaje ngamabhoni. Into esizakuba yi-problem ikuthi abantu bazagula kade sibafi beswele ukuthi umuthi ngasekho ezibhedlela ngoba abama-pharmacies basebengasela forex ukuthi bathenge imithi yangkhona.
UDalumuzi Mpofu ohlala kobulawayo uthi ilizwe lithenga yonke imithi ngemali yakwele Melika njalo ilizwe livele alila mali.
Babathathela ama-lessons ukuthi kutheni into ilokuzeni lokho amaphisi lama-trust laba kodwa anibakoda nge-forex so yikhe bethengise ye-forex anti one is to anikela bengaze bebathathela ama-license bebengaze bethini vele yonke ama-trust afuna i-forex cards nasila forex cards imfeta silamali i-bond note leyazomali le.
Ocubungula ezomnotho umnumzana Thamsanqa Mkandla uthi kuqakathekile ukuthi nxa kusenziwa amanyathela anjengala kukhangele ilizwe jikelele lokuthi abantu beqale becabangisise umumo kuqala bengakaze bakhuluma lomphakathi.
Imithetho yebhizinisi lela ihambelani lalokho okufuna ukwenzakala ngoba awungeke wafaka umgoqo ebantwini ukuthi benze njani bethengise njani. Isikhathi lesi sesikusa sizosifuna i-command economy sifuna ukuthi kusebenze ama-pure economic principles ayiwazayenza ukuthi i-business iqhubekele phambili njalo lalabo abaqalisa ama-business abo bebona ukuthi bayaqhubekela phambili ngemisebenzi yabo. Ungazama ukuthi uhlukumeze abantu ngendlela lokho abafuna ukwenza ngayo kuyagcina sokusenza ukuthi amanye ama-business evalwe njalo nxa ingavalwa abantu abayibo abadinga lolu sizo lwalawo amabhizinisi bagcina besiba sebunzimeni and kulesi sikhathi sikhangeleke ukuthi impilakahle yabantu igcina isengozini ngoba bagcina bengasatholi usizo bengasatholi imithi.
Amakhampani athengisa imithi ami ngokuthi azaqhubekela phambili ethengisa ngemali yakwele Melika laloba nje isimo silokhu singakhanyi la esiya khona. Uzulu elizweni ulakho ukudubeka okuzwayo ngoba ukuthola imali sekubophisa kodwa uhulumende engakunaki lokho. Uhulumende uqhubeka esithi idola leMelika lilingana lebond kodwa yena engelayo le imali okubangela ukuthi abantu bakhethe ukuzithengela emkambo wensitha okulicala njalo elizweni. Osekudangalisa uZulu ukuthi yena lokho eholiswa ngemali yamabond angasela sisindo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare esithi nguye owanqoba kukhetho. Kulomunye wesilisa wake waba kubutho obemele afakaze kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ocatshangelwa ukuthi uthunjiwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.